Sizwile ukuthiwa kule court case ekhona ezama ukukhipha ke ama-members of parliament yethu. Asisoze sikwamukele lokho, asonto esingasezivume ngenxa yokubana ke ama-MP ethu amela emandla le-CCC and basayinelwa yinhlanganiso ye-CCC. Le nkinga esila ema-by-election in the first place awangafanelanga yenzwe ngenxa yokubana we are spending $5 million ofana ngabe isebenza ukuthenga imithi ezibhedlela lokulungisela ke abantu ukudla ngenxa yokubana ngasethi kule ndlala eselizweni, kodwa we are spending $5 million kuma-by-election ongafanelanga yenzakala. Singakhangilanga and kuyinto engasoze siyi-accepte thina njengeTripusi.
Akulethusi na lokho kwenziwa nguSengezo Cabangu, njengoba siyabona ukuthi khona ngale mthethwandaba kulakho ukuthi kuthiwe lingasangeni ukhetho lolu lwama-by-elections oluzayo, pho lizakubamba njani khonokho nxa lingavinjwa?
Thina silala uvalo ngoba siyakwazi ukuthi umlando esilawo-ke ikubana sikhokhela abantu beZimbabwe kuze kube le nguquko. I-ZANU-PF ayisoze yahlala phansi la, izabe izama ngezindlela ezijene ukubana-ke besikhiphe lokubana bethole i-2/3 majority without the mandate of the people. So konke lokhu siyawazi ngama-strategies and tactics okusipisele emuva, kodwa kasiyimuva, siya phambili.
Umkhankaso wenu-ke wema-by-elections uhamba njani kulo manje?
Siqhubekela phambili namhlanje ke besikudodudo eCountry Park, la sizwile futhi ukubana ke enketha ke bebekudodudo lapho kule Honorable Manduna eCountry Park kule Honorable Pasho Sibanda. Abazali balokujabula lokuthaba ukubana ke sabisela laba bantu abavele beyibaba bekhethwe ngabantu, so sikhangilela ukubana bebiselwa ku-by-election ye kulobunzima kulabanye abasebekhangela ukuthi why kufanele sihlale sivota, kodwa fanele sizwisise ukubana-ke kulobunzima in this struggle for democracy, kodwa fanele siqhubekele phambili. Njalo ikhampeni yaqhubeka eBulawayo South lapho kulo Nicola Wasend labo besenza ama-door-to-door, labo Honorable Eric Gono emagwege baqhubekela phambili namhlanje lakusasa ngama-door-to-door bekhuluma lezakamizi bezilungiselela ukuba namhla ka-9 December siphume ngobuningi bethu siyevota.